So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 6 kungcwabakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
abantu beZimbabwe imiholo yabo kayikhwe kodwa izinto ziyakho sokho nokuhluphayo uzabona even ekhwela amafutha ezimota gatholakali.
Ivandla leMDC lithi amalunga alo azatshengisela esitaladeni ngolwesihlanu olulandelayo phezu kokudula kwezinto lokuthabalala komnotho.
Andiyawazi ukuthi athi isihlale nje khona ngemali forex, but uhulumende uyazama ukuthi imali itholakale forex through ama-export akhona.
Abe bandla lezanu PF bona bathi umongameli Mnangagwa wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela umnotho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ivandla leMDC lithi amalunga alo azatshengisela esitaladeni ngeviki ezayo mhlaka 16 phezu kokudula kwezinto lokwehluleka kukahulumende okulungisisa umnotho. IMDC ibikele amapholisa ngenjongo yayo izolo. Leli bandla lithi ukukhwela kwentengo mahlayana esitolo kuveza mgceke ukwehluleka kukahulumende wezanu PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwele kabili ngeviki edluleyo njalo imbadalo yamagetsi layo ikhuphuke ngezinga eliphezulu. Sixoxele umabhalane ogatsha olubona ngezamagetsi kuMDC unkosikazi Jasmine Tofa. Yena othi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhulumisane lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa badinge amaqhinga okuqeda lolu hlupho.
Iprice yangkhona ngayikhangele akhwela almost on a daily basis bebesa nge-US dollar. I-US dollar eyakhitshwayo okwakuthiwa yi-multi-currency kuthiwa kayisafunakali kumele sisebenzise i-bond. Kodwa ngaye ekhwela amafutha lawa abantu abakhwezelwayo amafutha abantu beZimbabwe imiholo yabo kayikhweli kodwa izinto ziyakho sokho nokuhluphayo uzabona even ekhwela amafutha ezimota gatholakali and particularly into enjengediesel. I-diesel iyafunakala kuma-business abafuna ukuya emsebenzini bahamba ngezimoto ezincane ezepetrol. So konke khonokwana kuza kuyacomplicate izinto ezenkononi. Ilizwe is almost grounding to a halt or izinto sezimile ukusebenza.
Amagetsi lawo ahlezi cishwa amahlayana.
Ye, into yamagetsi sibili kuyahlupha. Ayacitshwa nsuku zonke. Umuntu amabhizinisi bayehluleka ukuplana. Amagetsi ezindlini ayacitshwa abantu singathi abantwana baye esikolo bengadlanga iporridge ilambazi akulankuni lapho sisedrobheni abantu bathembeni amagetsi kabawatholi amafektori ukuthi asebenze kuye phambili abantu bathole izimali konke khonokho kuyahlupha. So into iproblem yamagetsi sihlukumeze uMzimbabweni wonke. Ungaze ube le mali ungala mali kuyahlupha. Uyabuzwa uminista uChasi ekhuluma esithi abantu babobhadala amagetsi. Umuntu makhaza ezindlini lapha umuntu wonke usebenzisa ilokuzeni i-prepaid meter. Kodwa abantu aba-owa or abamele babhadala abalezikweleti eziningi ngabantu ngathi ngama government departments kungabe laba abantu abalama business abalama plaza ngile list unfortunately ukuthi nje ungifike esikhathini ni driver kathi ngizakunika i list eyabantu aba owa imali abamele bebhat abalezikweleti okungangukuthi Minister uchase ngalanda bona labo abantu babhadale sethi bayekele abantu makhaza bedubeka.
Ngabe ibandla lakho lisembusweni beluzaphatha lolu daba ngcono yini?
Thina njenge MDC liyabona ukuthi ngawuthwa izinto zahamba kuhle. Njengoba sekhethwe ngabantu lamanye amazwe abazaletha i-investment kathi bezaba le-confidence yokuthi bayenze balethe i-investment yabo eZimbabwe. Lakathe simbone ngani abantu bonke bakhangelele ukuthi uhulumende okhokhelwa nguNelson Chamisa aphiwa ithuba lokuthi akhokhele kade kuzalunga izinto bezizanceda kakhulu.
Unkosikazi Jasmine Tofa ngonobhala obona ngenhlelo zamagetsi kubandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMathebeleleni North, uMnumzana Nkosilathi Jiyane, yena owake waba ngumeya weVictoria Falls, uthi uMnangagwa usebenza gadalala ukuthuthukisa umnotho lokulungisisa konke okuhluphayo elizweni.
Ye, hayi khona kuba njalo sibili abantu babekhala, but njengohulumende obusayo imizamo yabikhona ukuthi konke khonokho kutholakale. Andiyakwazi ukuthi athethe i-challenge ekhona ngemali i-forex, but uhulumende uyazama ukuthi imali itholakale i-forex through ama-exports akhona. Iminyenge imizamo ekhona kuthiwe ukuthi imali itholakale e-forex ukuthi kuthenga amafutha. Hayi, iy'nhlupho zikhona, but njengehulumende ebusayo akula we can't say ukuthi sethele ngamachinga. Amachinga akhona ukuthi izinto zitholakale zonke lezo.
Kodwa nxa libhodabhoda khona ngapho eMat North, abantu bathini ngempilo le abayiphila kathesi langezomnotho welizwe? Balethemba lokuthi uhulumende uzalungisa yini lokuthi kuhle ukuthi bamvotela uMongameli Mnangagwa?
Ya, ithemba likhona. Ithemba likhona ngoba kathesi sikhuluma kanje uMinister of Energy, uFortune Charles, imizamo ekhona ukuthi bekhulume nabe-Eskom bebhadale izimali ebazizibhadalisa ukuthi lalithola amagesi avela e-South Africa. Amafutha awezimota lawo futhi imizamo ekhona ukuba kuhlanganiswe imali yakwamanye amazwe ama-US dollar ethengwe. Ukukhala kwabantu awusokuswelakali ngoba ngeqiniso sibili asingeke sithi into zinormali njengasuku zonke. Iy'nhlupho zikhona elizweni kodwa iy'nhlupho ziyaqedwa phela, iy'nhlupho zizadala ukuthi ziphele. So zizaphela one day. Ithemba bakhosilalo sibili.
Sesikhangela edolobheni le-Victoria Falls siyabona ukuthi kulezethekeli akuzikhathazi ukuswelakala kwamafutha namagesi.
Ya, akuzikhathazi, kuyazikhathaza. Kodwa kubuya lokho zibuya. So asithile sibili here and there, but not to the extent, especially singaqathanisa i-follows lezinye izindawo zeZimbabwe. Hayi, i-follows isaselokungcono. La magesi ahambayo yebo kambe ayahamba, kodwa-ke singancwa sixoxa lamanye amadolobha thina ngapha singcono. So ama-tourist bizi izivakathi zana hayi lokho.
UMnumzana Nkosilathi Jiyane, isiphathamandla seZANU-PF eMathebeleleni North, ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi umlobi wemidlalo yokulingisa uSteven Chifunyiswe kasekho. UChifunyiswe ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa. Akwaziwa ukuthi udliwe yini. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi abatsha abaningi eGogwe North sebephila ngokugebha igolide ngenxa yokusilela kwemisebenzi kanye lendlala esibhahile. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ye, Yebo sanibonani balaleli bonke baqa studio 7 okhulumayo umkhokheli Moyo. Hayi abantu bangithi ngapha ngaselupane bahlulwe nje into encane because ba ngani bagijimela ukudla barojwa bavuma kodwa ke asivumeni ngokuya kwesikhathi kuzo silungela nathi kuzoba right one day. Sizama ukuthi sibazise ukuthi kababhekeke izaphu umthwakazi bake bami ngezana bengarojwa ngerayisi lamaphilisi lawa baphiwa inkomo abaziphiwa ngezana aphinde azithatha kwaye bengahlakaniphi kanti.
Yebo yebo basakaza abahle igama ngoPaul Ndlovu mfana wale ogodlwayo kwamahlaba ayithwala uma kuvula kuvaliwe uMajiyampondo but ngokuhlala ngihlala eSouth Africa eJohannesburg indaba zomsebenzi. Mina basakazi okusenhlizweni yami okubuhlungu okumqoka ikuthi ngibona nje ilizwe selisiphunyukile ezandleni sesiphunyukele iZimbabwe esandleni. IZimbabwe sihamba sisiya anyway nasazi ukuthi la eya khona iyaphi ukuthi wela ukubasazi. Mina manje isicelo sami bekuyikuthi abantwana bonke beZimbabwe sibambane sihlukane nezokuthi sihlukene kwezombangazwe sibambane sibe munye siqale silwe lesitha esesingene eZimbabwe. Angitsho ukuthi isitha igovernment yeZimbabwe but isitha esesiyimpilo ekhona eZimbabwe ulwe laso ukuze abantu babuyele back ku-life yabo abantu baphile kahle abantu baqhubeke lapho esibhedlela abantu bathole ukudla abantwana bafunde kahle ezikolweni sibe ngabantu lathi abahlonitshwa emazweni esikuwo lanokuthi sibe sithi sihlekwa ngabantu noma kukuphi esikhona siyahlekwa indaba yempilo esiyiphile eZimbabwe. So mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe abantu bonke akasibeke nama-differences aside siqale sisenye le problem esikhona elizweni. Ilizwe manje liyavuta.
Ngiyaphenduka njalo badala ngizobuhlungu futhi ngendaba yokuthiwa abantu kuthiwa sikhulekele umgabo bangathi sikhulekele umgabo osezibhedlele eziphezulu ezilemithi lapho abantu bagcwele la empilo kugcwele abantu akula muthi ebaralinyathwa egumu konke bagcwele abantu abagulayo akula mithi abathwele nzima bezobuhlungu abaswela ngitsho lokuncane okungabaphilisi kodwa sikhulekele umuntu ophakathi kwemithi le sishiya abantu abangela mithi abangakwaziyo ukuthi bakhangele ngabi ukula nto njalo sikhulekele umgabo sikhulekele abasezibhedlela la abaswele imithi abantu bayafa kodwa sikhulekele umuntu ophakathi kwemithi owabalekayo lapho uhambe ziyalatshwa lapho kule mithi khona sikhulekele imgabi sikhulekele abantu la abathwele nzima abanye bethu abangabayanga njengathi abayibo abahlukuluzwayo njengathi yibe sibakhulekela ukuthi baphume labo unkulunkulu abasiza afake isandla sakhe nje esibhedlela lapho bathole ukuphila laba bantu loku ingekho leyo mithi kusebenza amandla kankulunkulu baphile baphume bayehlangana lemuli zabo.
Bona umsakazi unyoni lapha eSouth Africa la mlaleli we studio 7 into enzisubuhlungu mina into eyenzakala makuna ama issues acina sesiba ngathi sesiba ngomhlobo kumbe indaba efana nendaba le kambara kakambarami le ukambarami wenza iphutha wenzi ubuchapa wenza into wrong kodwa ngendlela ebesithathwa ngayo ukuthi yathesi suba ngathi iZimbabwe si divided into two groups ukuthi abantu bale baza ngapha benza lokhu nalokhu asibafuni ngapha kufuze behlale ku sekufana nento eyenzakala lapha esikhona eMzansi la ukuthi thina siyalwiswa ngoba siphume eZimbabwe sokuthi eZimbabwe yini osuke kwenye region wayenye region sefuse umthetho uvumela ukuthi ebe yikhansela kuthiwa kasevunywa ngoba ngoba lishona no that one ikuwrong no kuwrong eliwenza lo uzonye abantu abahlonipheka abantu abadala abesindebeleni bekhulume sebekhuluma into ewrong enjeya isekelwa ngabanye abantu don't have to divide ilizwe ngokuthi ngemhlobo umuntu ufuze support ibandla alithanda irigardless uthini likhokhelwa lishona likhokhelwa lindebele khokhelwa litonga khokhelwa likhalanga we need the Zimbabwe one a united umuntu uma esenza ukuchapa nje ukwenza bomfana sethi buqonde ukuchapa lokwenza ukuchapa hayi ukuthi ngoba lishona ngiyabona.
Ngifunga kulo mina into yayenzakalela upani ukuthi shwa kambe ungabe labantu abalokhu besanamathile besavotela kuzana into libe buhlungu kakhulu kimi abantu bakithi ake sifundeni ukuzisebenzela ikwanti imisebenzi phela konke lo bafuna into zokuphiwa njengenkukhu singenza into zokuphiwa njengenkukhu abantu abalengqondo ezikwanileyo sifuna umuntu esiyavotela izano elingqondo ezikwanileyo efuna imisebenzi abantu bakithi kasike lathi ke sihlakaniphi sizisebenzeleni ngikhuphe esikhwameni sami ekhona ukuphiwa ukuphiwa ngazophiwa inkalakata yebhulugwe ilesathane uyalithatha isigqoke kuphela ubuphi nengqoza ngoba uzikhethile ngokokuphiwa ake sifundeni lathi ukuthi umuntu ungene usebenze uye ngene eshophu la ukhethe ukuthi ngifuna leliyana ayikhona into zokuphiwa njengenkukhu lenja ebizwa lokhu bizela isithwala every day ngoba kayikwanisa ukuzenzela thina singabantu siyakwanisa ukuzenzela ake lenze into ezilengqondo abantu nxa livota nxa uthiwa kuvota ikukhetha impilo yakho ayikhona ukuphomba ukuvota nje ukuthi unathi utshwala umbuphuka irayisi 2 days ubesuthi into sezilungile 5 years suzukudlala nangazo uyaba yingqoza xa kube yingqoza ake livuke bantu bakithi like livuke liphakame engqondweni abantu abenu bayalokhu bebuswa yibona abantu ababusa ngoba bayafunda abenu bahlezi kathesi amatitsha kawayi lezikolo mazihayi isikolo kafundisi ngapha wona uyaqhwandaqhwanda ukuthola kuyimali kwangkhona kokubhada umntwana akafundi hhayi ake sivukeni bantu bakithi
ke ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abantu abangena kumakhulu lamakhulu batshengisele esitaladeni kwele Cameroon izolo befuna ukwazi ukuthi izihlobo zabo ebezibotshiwe zigcinwe ejele leYaounde zisiwe ngaphi. Izibotsho lezi zisuswe kuleli jele ngeviki edluleyo ngemva kokulwisana okubi. Ijele leli lakhelwe ukugcina izibotsho ezingu-750 kuphela, kodwa ngesikhathi kuqhamuka udlakela lolube lilezibotsho ezingu-6,000. Hele Uganda seliqalisile ukuhlaba izizalwane zalo ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-Ebola wona oqhubeka umemetheka njalo ubulala abantu kwele DRC. Siziqiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usecothoze abamhlophe abazonda eminye imihlobo yabantu bagcine bebadubula njengalokho okwenzakale eTexas laseOhio ngempelaviki. UTrump uthi njalo uzulu weMelika kumele ebambane ekusoleni abantu laba. Amazwi akhe alandela ukubulawa kwabantu abangamashumi amabili eTexas ngomhlophe ozonda abantu bohlobo lwesilatino ngomgqibelo. Ngelanga elilandelayo kulomhlophe laye odubule wabulala abantu eOhio kusehlakalo esizaxwayisiswa ngamapolisa. Abafele kuzehlakalo zombili bedlula amashumi amathathu. Iningi lisola umongameli Trump lisithi nguye okwezela ukuzondwa kweminye imihlobo ngabantu abamhlophe. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama laye wethule umbiko izolo esola abamhlophe laba njalo ekhuthaza ukubambana. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo ongowebandla njalo le-MDCT.
Okokuqala, imithandazo yethu yakundeni eshonelweyo, siyazi ukuthi ubuhlungu kulahlekelwa yi-family member, so hayi sibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakalayo and sifisa ukuthi sizobona umthetho usenza umsebenzi wawo ukuthi lesigeleke esiyi-1 esibotshiweyo ukuthi sizothoniswa sihlale ejele ngoba ngibona ukuthi ngumuntu ofit ukuthi ahlale phakathi kwabantu ele ngqondo ezinjalo. Sizokuthiwa lo omunye lo owe ohayo yena udutshuliwe. So indaba ibuyela back to indaba yezibhamu yemibhobho ukuthi i-America ama-rights la athanikezwa abantu ukuthi babe le mibhobho, and then inkinga ekhona kakhulu yona leyo ukuthi ama-background check ekulokudonselana phakathi kwama-Republican lama-Democrats ku-Congress ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi indaba zokudutshulwa lezi zingabi lokho esisenzeka the way ezenzeka ngakhona la elizweni leli.
Ungathini ngendlela umongameli Trump aphethe ngayo lolu daba?
UTrump angiboni ukuthi ujenwini ngale nto yakhe le. Sekuphomba ukukhuluma nje ukuthi angathini ngoba le nto siyenzakele. Ngoba uTrump nguye mostly o-insider inzondo phakathi kwabantu, nguye o-divider abantu e-America ngenkulumo zakhe. Ungabona le shooting ngenzakale Texas El Paso, it is clear ukuthi umuntu lo ube targete abantu ama-Latino ngoba yibo mostly ababuleweyo lapho. And ungalandelisisa kahle ngumuntu oshiye ebhale i-manifesto ukuthi ukwenzeleni khona lokho, and most of it ufit right into ezilokhu ezikhulunywa ngu-Trump ezokuthi ama-immigrants yizigebenga ngama-rapist lanani. Iy'nkulumo zika-Trump yizo ezenza abelungu laba abanye bazitshele ukuthi kusho ukuthi sekulempi la between bona njengabelungu leminye inhlobo yabantu. And I think wrong for president ukuthi abe khuluma ngendlela esidivide abantu than ukuthi akhulume ngendlela ezihlanganisa abantu.
Owake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama la esimbonile esethula amazwi entuduzo njalo esola ukufuthelana lokungezwani okudlondlobaliswa ngabantu abamhlophe abazonda abantu abamnyama leminye imihlobo. Ungathini ngamazwi akhe?
I think Obama uqinisile ngoba kusobala ukuthi kulabantu abamhlophe abalenzondo yabantu abamnyama leminye imihlobo, and abazitshela ukuthi le eminye imihlobo engasifani labo i-inferior ingaphansi kwabo, and therefore ababona ukuthi i-population yalaba abantu abangasiwa abamhlophe inga-increase izogcina isidlula eyabo, and therefore I think inzondo siyazi ukuthi ivele ikhona from kudala noma nje abaningi bazama ukuthi bayicindezele leyo nzondo. Kodwa uma ulomuntu ofana lo-Trump okhuluma the way akhuluma ngakhona ngeminye imihlobo, kutho ukuthi inzondo leyana uyayikhwezela yena ngokwakhe.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo ungumgcini sihlalo webandla le-MDCT.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo phelejili.
Molweni mabuyane, litshile jang livukile kumagumbi omane eZimbabwe ngitsho la omhlaba wonke jikelele. Siyalubonga uxhaso lwenu umsakazo ngowenu, kanti lababukeleyo ku Facebook lani siyalithanda siyalibonga njalo. Kulo Clemens Mzola Dube uyaloba lapha ku Facebook uthwena nkomo livuka njani, sivukile Dube. Kuzoba lokhethiwe Incube uthi wena amafuko umsakazi. Cassius Mpofu wena uthi inkokheli zaleli bandla kumele ziphatheke kulokhu kutshengisela, hatshi ukuthi ziyecatsha zitshiye abantu bevodwa. They must lead from the front. Umpofu lapha ukhuluma ngabe MDC abathi bazatshengisela ngeviki ezayo ngolwesihlanu. Kathiwe Ncube Mancube uthini wena, uthi kunzima la izithembiso zabo ziningi kakhulu kule zenzo. Then kulo JD Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani emsakazweni. Hayi sivukile Dube, singabuza wena Sakhwini la uyabuza uthi livuke njani. Noma Dlomo uthilinjani, kuzoba lo Mlevu Ndlovu uthi kunjani msakazi ngumlevu. Siyabonga Ndlovu enkulu Mgcini Inyoni uthi wena kubuhlungu okwelupane ngiswele lamazwi. Inyoni ukhala ngokunqoba kwezanu PF elupane, yiyo idemokrasi Inyoni. Bayakhetha uyakhetha omfunayo, yiyo ipurpose yokhetho. UJD Junior Dube uyaphina njalo uthi yona iyadabukisa leyo Nyoni, uvumelana lo Nyoni. Gift Emma Molobiseng ubukele lawo, siyabonga. Charles Chiusa Cosmaphosa uthi yona livuka njani inkomo. Hayi siyalubonga uxhaso lwenu. Angapasi lihlabela ke kamnandi lapho lisithi lona isala kutshelwa sibona ngomopo. Lisigqibela ke izindaba zekuseni zanamuhla, kodwa singayehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lithi lizatshengisela esitaladeni ngolwesihlanu ngeviki ezayo, likhonona ngokutshabalala komnotho. Abebandla lezanu PF bona bathi umongameli Mnangagwa wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Hayi ke kwanele okwamanje, kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa fast 7 na. Likumbule ekusasa zikhona njalo ezekuseni ngwa fast 6. Asidibane nike khona pho olivalelisayo ngontungamilinkomo. Itshone kuhle.